So we see card is in the VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngolwesivili mhla ka 16 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubona kwamakuzange ngufake ulwazi oluningi ukuthi masi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la masi kadalela kumbelele nomthethwani la selungise emazweni amaningi kule vaccine e-Russia kule-China kuleyazampika.
Amajekiseni ehlandla lesibili awukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 afike eHarare namuhla evela kwele China. Uhulumende esithi sokuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo.
Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amaselavi lama-renta ozibhadala besokungekho sahlunyevo iliqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenzi.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi sokusiba lobubelo kwezamabhizimusi kulandela ukuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa ye-coronavirus. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awamelayo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 alungiswe yinkampani ye-Sinopharm agoqela athengwe nguhulumende kanye laphiwe iZimbabwe ngeleChina. Ekhuluma esegcikeni lendizamtshina lomongameli Mnangagwa, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi phansi kwehlandla elilandelayo kuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma emkhosini wokwamukela amajekiseni lawa esilindweni sendizamtshina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli uncome ubudlelwano obukhona phakathi kukahulumende wakwele China lowakhe.
Your Excellency, we are making steady progress in the fight against.
Siyaphumelela kulempi njengelizwe lokulwisana lalo mkhuhlane kanye lakulolu hlelo lwethu lokuhlaba amajekiseni omuthi wokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Umeli we-China eZimbabwe umnumzana Gao Xiaoshun utshele umbuthano munye ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana abe ngawokuqala ukutholiswa isipho sale mithi ivela elizweni lakhe.
So far, we have donated COVID-19
vaccines is 69 and it's urgent need. COVID-19 kumazwe angu 69 adinga usizo lwesiphangiphangi njalo uhulumende usala imithi kulamazwe ngendlela yokuphathisa kulabo abahlaba umkhosi beludinga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa upha umbono wakhe ngejekiseni leyi.
Ukubona kwami akuzange ngufake ulwazi oluningi ukuthi masi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la masi kadalela kumbelele ezomthethwani la selungise emazweni amaningi kule vaccine eRussia kule China kule angaphikani kusho ukuthi akukula vaccine esengathi yiyo kumele ngesikhiwo esikade yistandard elo hlobo oluza ingena wonke umuntu zonke ndawo
okunye okwenza abantu bangalithembi leli jekiseni untungakwa uthi ukuba uZulu ebona abalutshwana abakuzikhundla zikahulumende abalokhe bengakahlatshwa
yena uhulumende ngene umngameli upresident Mnangagwa ma eqinisela ngevaccine yena uke wahlatshwa na bona iningi labo mbina bakukhabhinethi abalezikhundla uhulumende wahlatshiwe na leyo vaccine ngemunye umbuzo ohambelana ngodaba lwe vaccine
uhulumende othi ulethemba lokuthi kuzahlatshwa abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kumbe abangaba yizigidi ezilichumi 10 million. Impahla eyamukelwe nguhulumende lamhla iza ngesikhathi umuthi owehlandla lakuqala ulokhe ungakasetshenziswa waphela lapho kusahlatshwa abakuhlangothi lwabasebenza lozulu kakhulu ama-frontline workers njalo besasekhona abalokhe besathikaza ukuhlatshwa lijekiseni leli kodwa umsekeli kamongameli enguye njalo umphathi intambo wezempilakahle umnumzana Constantine Lochiwenga utshele umbuthano munye ukuba luqhuba kuhle uhlelo lokuhlaba abantu leli jekiseni njalo ilizwe selikhangelele ukungena kuhlandla lesibili lokuhlaba abasebenzisana lozulu abagoqela abakuhlangothi lwezemfundo abasebenza imithethwandaba inkokheli yabezinkonzo labanye umnangagwa uveze ukuba phakathi kwamajekiseni abuye lamhla agoqela isipho samanye azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ezivele kwabeChina lamanye athengwe nguhulumende wakhe kunkampani yeSinovac kanye lempahla esetshenziswa kwezempilakahle ethengwe kunkampani yeSinopharm le mithi yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 iza ngemva kwenyanga ilizwe litholiswe omunye ozinkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 200,000 weSinopharm wona ohlatshwa abasebenza lozulu kakhulu ama-frontline workers okubalisela odokotela abongi intatheli izindaba labanye kunje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 37,660 ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe jikelele kusukela ngenyanga edluleyo sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu asebebanjwe bele coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni labulala bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye ekutshoneni kosuku lwangomvulo ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
osomabhizimusi abasakhulayo bathi umumo wamabhizimusi ukhanya usuncibilika ngemva kokuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 uMike Wove weStudio 7 uxoxele umnumzana Blessing Phiri owenkampani yeDon Materio Suits
yebo siyakuthakazelela lokho bese kuyisikhathi singasebenzi ngapha amasalari lama-renta ozibhadala bese kungekho sustainable iliqiniso ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenzi
njengoba uZulu usevunyelwe ukuhamba-hamba ubona ngani lokhu kuzasiza na nxa sesikhangela indlela eliphatha ngayo ibhizinisi lenu
yes lokhu kuyasiza sisho ngani nxa abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba lathi sesenelisa ukuthi sizuze ama-clients kungela okubaphambanisayo nxa besihambela edolobheni
siyezwa osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezenotho bekhuthaza uhulumende ukuthi anikeze abamsebenzi etshiyeneyo imali yokuzithuthukisa ama-stimulus packages ngenxa yokuthi kunzima ukuthi bazithuthukise ngemva kokubhekana ngendubo etshiyeneyo phansi kohlelo lwe-lockdown ukubona njani lokho
ngiyavumelana nakho lokho uhulumende ulomlando wokuthuthukisa amabhizimusi ngoba at the end of the day siyacontributa ku-national GDP ayisithi sodwa njengeZimbabwe esiyabe siqala ngakho lokho sike sabona amanye amazwe enikeza osomabhizimusi ama-stimulus packages ukuze bethuthukise amabhizimusi abo ngemva kohlelo lwe-lockdown leli
ezingcwethi zezempila kahle kanye lo hulumende bayakhuthaza uZulu ukuthi athathe ijekiseni elivikela iCovid-19 besithi kuzafika isikhathi lapho kuzabanzima ukuthi abantu bathole umsebenzi ukugada imichova lokunye okuthiyeneyo njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Njengosomabhizimusi osakhulayo ukubona njani lokho?
Sike sakuzwa lokho lo mongameli welizwe okwakuthinja naye, kodwa iqiniso yikuthi ivaccine le kumele ibe voluntary. Njalo asikaboni uhulumende esenza ama-PR campaigns ukuthi abantu bebe lolwazi ngevaccine le.
Lo ngumnumzana Blessing Phiri owenkampani yoDon Minteiro Suits. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla, lapho amagqwetha awo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Elinye lalawa magqwetha umnumzana Prince Buche Duve utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umthethwandaba kusasa uza kwethula isinqumo sokuthi bayakhululwa na abemthwakazi laba ngemali yesibambiso ibheyili kumbe hatshi.
Asisayenzanga i-bail application namhlanje ngesizathu sokuthi izibotshwa bezingakahlolwa ngabodokotela njengokucela kwethu last week. Beqalisa uku-appear e-court last week, sasicelile ukuthi bahambe bayehlolwa njengoba babelimele abanye bangikhona. Ngokuswelakala kwenhlanhla-ke abanye kade belokhu bengakahlolwa nalamhlanje, so sasesicela-ke njalo ukuthi babisebe kwenzele ukuthi bayehlolwa ngakayenzi isicelo sona leso. Kusekuthinini njengoba satsho ukuthi kuthiwa balimele kuvele kumele hlolwe, so nxa inkundla yayisinqumile ukuthi bayehlolwa kumele vele bahlolwe njengokucela kwethu njalo njengokunquma kukamanje ekuqaleni.
Osokusele kathesi kuyini esingathi selikulindele njalo kuyinele kukhangelela ukuthi kwenzakale kusasa?
Sikhangelele ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi babuye sebehloliwe lencwadi eziveza ukuthi balimele okungakanani kwesikukhangelela. Ye, sesizacela-ke.
Bebekhanya bephilile kumbe lokho besithi balezinyalo?
Bathi balezinyalo. Abanye izilonda zivele ziyakhanya zisegcekeni.
Kahle kahle icala abaletheswayo yiliphi?
Angikwazi ukuthi ngingalifaka njani ngesiNdebele kodwa ngesikhiwa kuthiwa yi-public violence.
Kodwa bayalivuma leli cala?
Ngokuzwa kwethu athesi abalivuma, kodwa anti amapholisa asayenza ama-investigations abakagcedi. So ukuthi kuzaqhubeka njani nxa sesiye ekuthoniseni kwecala kuba ngcono lokuthi likhiyele phambili ayikhona kathesi.
Umnumzana Prince Buche Dube ligqwetha elimela amalunga emthwakazi Republic Party. Kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alilovele incwadi ephika ukuthi ahlukumeza amalunga alo kwesinye isehlakalo esedluleyo lapho okwabulawa amafastela amakhombi ngomnyaka odluleyo.
Yebo yebo yebo, thokoza muhle. Sithanda ukulinqosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sigxile kakhulu kudaba lokuthi igcikwane leli liphazamise kangakanani impilo zabatsha ikakhulu abesifazana. Sulukandaba lingakhuthwa yilo hlelo ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inkampani elungisa imithi eModerna yethule umbiko othi uhlelo lokulungiswa komuthi wejekiseni lokuvikela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi lambili 12 years emkhuhlaneni we-COVID-19 usekusibanga esiphezulu. Lo muthi ubikwa usalingwa ebantwaneni abangaba zinkulungwane eziyisithupha 6,000 abakwele Melika labele Canada. abamphathi ntambo bezomvikela lokudlelana kwelemelika lamanye amazwe omhlaba abasekwethekeleleni kwele Japan babe lomhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Yoshihide Suga esigodeni iTokyo ngemva kokuhlangana labanye babo balelo lizwe. Lolu luhambo lwakuqala lamalunga edale lekhabhinethi likahulumende kamongameli Joe Biden ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso ngozibandlela lwenyaka. Umkhokeli webandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu kwele Uganda uBobi Wine ubotshiwe izolo ngesikhathi ephatheke ekutshengiseleni okwenzakale esigodleni salelo lizwe. Wine ubikwa elobe ekhuthaza uZulu waseUganda kubana aphume ngokuningi atshengisele ngokuthula esola umbuso kamongameli Yoweri Museveni. Umongameli Julius Maada Bio wele Sierra Leone uke ngumuntu wakuqala elizweni lelo ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus. Ekusunguleni kohlelo lokuhlaba uZulu walelo lizwe ijekiseni leyo.
Ikomiti yepharlamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende isungule uphenyo lolu izolo ngokubuzisisa umqondisi wezesa umnumzana Sydney Gata ukuthi amankampani womabili aphiwa njani umsebenzi lokuthi kahle kahle kuyini okwenza ehluleka ukuqhuba lomsebenzi lanxa nje ahla ulwa. Inkampani yeSakunda iyona ekhokhelwa ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sitagwirei yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi samagetsi esasikhangelelwe ukusebenza ngedizili edema. Kodwa isimanga ikuthi lumsebenzi wawuqale waphiwa enye inkampani yaseMelika yasiwuhluthunelwa waphiwa iSakunda lanxa nje ayingazange iwudinge. I-Intratec yona ekhokhelwa ngumnumzana Wicknell Chivayo yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi sesola eGwanda kodwa akulalutho osoluphumile lanxa layo yahlawulwa izigidi zemali nguhulumende. Umkhokheli wezesa wehluleke ukuphendula imibuzo yepharlamente izolo esithi kalazo impendulo ngamankampani womabili. Lokhu kwenze lelidale lathi ayedinga impendulo aphenduke ngomvulo. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi uphenyo lolu lubalulekile kakhulu ngoba uZulu kumele azi ukuthi imali yakhe isetshenziswa njani.
Esingathi accountability transparency yinto eqakathekileyo lapho kule mali khona ngoba singekeli ukucubungula, singekeli ukukhangela, singekeli ukufaka ilihlo lokhozi lapho kule mali. Siyakwazi ukuthi imali empande yesona, omunye uzofuna ukunotha ngayo, omunye uzofuna ukunothisa umndeni wayo, omunye uzonothisa ipati yakhe, omunye uzonothisa abangani bakhe.
Ilanxa kunjalo uShoko uthi uphenyo lolu lungaba lwaphuza ngoba kudala amankampani womabili abhatalwa.
Okwehlisa umoya ngokucubungula osokwenzakala kathesi kubana kunye labantu abakwenzayo abasekho, okwenza sizibuze ukuthi sizatholani ngakho. Okuqakathekileyo ukubana nxa amathenda lawo awadwa kuparabhulishwa njengoba kukhulunywa kwafakwa advertiser, ikomiti le yepharlamente ekufuzile proactive yehle iqalise ukucubungula njalo icubungule kwenzela ukuthi laba imali sibhadalwa ikakhulu ibambe imali ingabhadalwa yonke.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube laye uthi ngempela udaba lolu kumele luphenywe ichaywe sobala imisebenzi yenkohlakalo nxa ikhona.
Kuyinto enhle ukubona besukuma bephalamende besithi bayadingisisa ukuba inkohlakalo ngabe ingaphi kuzesa, ngokuba iphalamende yethu idiniwe, iphalamende yethu ikhulelwa yizanu singakhulelwa kuhle ukuthi abanenge eParliament bayizano izano yiyo eyande ukwebela abantu yiyo umbuso odilizilizwe ilizwe linje nje ngenxa yezano ngakho ke ukusukuma kwabo akuthembisa ukuthi kungaba lenguquko engazalwa khona lapho kodwa khona kuhle khona lokho kuzaphuma yikho khona lokho nxa ngabe kungalandelelwa
Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi lanxa kuyinto enhle enziwa iParliamente leli dale lilakho ukwehluleka ukuzithola impendulo.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sifile ukuthi iParliamente izuze impendulo eneleyo uvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo ngoba inkohlakalo leyi ayiqale lekhona ezesa eqalela phezulu so kungenzakala sibili ukuthi iParliamente ngeke yathola impendulo efunakalayo
kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Gata ngalolu daba kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezithe zaphindela ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi emazweni afana leSouth Africa zithi impilo iyayisiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kanye lokuvalwa kwamankampani okwengezelelwe kumemetheka komkhuhlane weCoronavirus. Kubika ubathabile masuku.
Inengi labantu laphelelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamabhizimusi emazweni wonke womhlaba ngeziqondiso ezahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization bemanyane labo hulumende eze-COVID-19 lockdown. Ngenxa yalokho zithese ziyekethiswa iziqondiso zama-lockdown emazweni lawo amanye amakampani ahle ehluleka ukuthi abuyele asebenze ngendlela eyayivamile ngoba umumo womnotho welizwe emazweni omhlaba usuwonakele. Omunye wabasakhulayo ophindele ekhaya evela eSouth Africa umnumzana Mkhokheli Ndlovu uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Hayi impilo yangkhona izima. Sesizamile ngasegoli ngalo sesixotshiwe imisebenzi ngenxa ye-COVID le. Manje sesibuya sokuthi sizozama langapha ekhaya. Manje hayi ngapha kukhanya ku-West man. Angapha ku-West phela hayi impilo yangkhona inzima kakhulu ngoba uyaswela yona imali yesinkwa nje. Ukuthi abantwana bedle hayi impilo yangkhona inzima.
Unkosikazi Sanele Nyathi laye ophenduke ngemva kokuphelelwa ngumsebenzi eSouth Africa uthi akasakwazi ukuthi azame cebo bani.
Ukuphenduka kwami ngemva kokuphelelwa ngumsebenzi eGoli bengibona engani izingi zathola amathuba angcono lapha kodwa yonke into isuka ibe nzima. Abantwana bakhangele mina kodwa kathesi ukuthi ngizaqonda ngapi kunzima imisebenzi kayitholakali. Ukuthengisa lakho kunzima ngoba sesibaningi inzuzo isinlutshwane and akula ndlela eyinye esingathola ngayo usizo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho omnumzana Dumisani Nkomo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust laye ukhala ngesimo somnotho welizwe.
Umkhonomi weZimbabwe awanelisi ukuthi uthwale njalo umthwalo omunye wabantu abangasebenziyo ngoba vele sokulabantu abaningi kakhulu abangazake basebenze. Kulabantu abaningi njalo asebayekela umsebenzi ngenxa yokuthi ama-industries yawavalwa. So kuzaba nzima kakhulu ukubana umkhonomi waseZimbabwe ube lomthwalo njalo omunye wabantu abangasebenziyo. Mbona hayi kuzasehlula lokhu sokudinga ukubana kube le investment kube le production. Lokhu nxa kungekho kuzaba nzima njalo ukubana kube lomthwalo wabantu abangasebenziyo. Singathi bangangena kwi-informal sector kodwa vele iningi yabantu eZimbabwe kwi-informal sector.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA uthi uhulumende kumele aphume lenhlelo ezilakho ukuphathisa uzulu.
I-COVID-19 ilethe uhlupho oluningi kakhulu yokuletha ukulahlekwa kwemisebenzi ukuvalwa kwamafektari.
ngakho ke uhulumende kuyadingeka ukuthi aguqule indlela kade esebenza ngayo, ancedise abantu ukuthi bakwazi ukuphila, ancedise amakampani amancane, ancedise amakampani amakhulu angakwazi ukuzimela ukuze avikele imisebenzi le abantu akade beyenza kulezo nkampani zingakalinyazwa yi-COVID-19. Lalabo abalahlekelwe i-income kumbe inzuzo kumele uhulumende abancedise, laba abahluphekile ndlela thile uhulumende kumele abancedise, ogogo, abantu abadala abagulayo. Ngakho-ke ezomnotho ibhajethi kumele iqondiswe ekuncediseni abantu ukuze bakwazi ukuphila.
Imizamo yokuxhumana logatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lomphathintambo wamabhizimusi amancane yehlule ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Kodwa nyakenye, unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathintambo wogatsha lwezamabhizimusi amancane wayeyazise iStudio 7 ukuthi abaphila ngokuthengisa bazaphathiswa nguhulumende. Abanye abaphila ngokuthengisa bathola okuyingcosana kwemali lezo ezazithenjisiwe, kodwa iningi alilutholanga lolo ncedo. Isimo somnotho welizwe kanye le-COVID-19 sichiye abantu abaningi bephelelwe yimisebenzi bengesenelisi khona ukuthi baziphandele njalo imisebenzi ingatholakali. Iningi labantu lithi kusazoba lobunzima obukhulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi leli okugoqela laseSouth Africa lapho iningi elikade lisilela khona. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Imuli kamuyi obe ngumlingisi odumileyo kufilimu yeStudio 263 u-Annie Nira obesaziwa ngokuthi nguVimpayi ithi izamelela impumela yocwaningo lokuthi ubulawe yini ingakathwali isidumbu sakhe sisiya eZimbabwe lapho esizancwatshelwa khona. Kubika uThuso Khumalo.
Isikhulume semuli yakonira umnumzana Simon Nyarugwe utshele Studio 7 ukuthi okwamanje basalindele impumela enhlolisiso eveza ukuthi umuyi ubulewe yini i-postmortem, ukuthi amalungiselelo omngcwabo lezinye zonke inhlelo kweyame kuleyo mpumela.
Takamirira ama-results e-autopsy postmortem kuthi yithwe.
Singavele sithole impumela yembangela yokufa kwakhe, sizothwala isidumbu sakhe sesiye ekhaya eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona.
Then tinengeta kuzwa ukuthi zwinhu zvakamira sei.
Kucatshangelwa ukuthi uEnu ugongodwe ngamasela elokishini leBedford View eJohannesburg, kodwa akakwabile mbiko ecacayo ngokuthi konke lokho kwenzakale njani. Umlingisi weZimbabwe uMthusi Bashimane odume ngelithi Madlela uthi njengabalingisi badane kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabasungula ezokulingisa eZimbabwe esasemncane kakhulu.
Siyabona ukuthi sizwe sisenhlungwini, kusho ukuthi udlala iqhaza elikhulu kakhulu. Imisebenzi yomuntu ivela kakhulu mayeselele, kubuhlungu ukuthi uhambe esesemncane kakhulu, kodwa sikhala kakhulu nefamily yakubo sithi ngabajuduzeka nkosi yami, ngoba kubuhlungu kakhulu kulahlekelwa ngumntwana. Abajuduzeke nesizwe sonke sijuduzeke, isizwe seZimbabwe. Aphumule udadewethu, aphumule uAnna.
UAnna wazitholela udumo ngesikhathi engumlingisi emdlalweni kamabonakude owusaziwa ngokuthi nguStudio 263 ngeminyaka yabo 2000. Ekusukeni eZimbabwe uAnna waqhubekela phambili elonda ithalenta lakhe waphatheka emdlalweni yabomabonakudela lapha eSouth Africa. Uphinde waduma njalo ngo-2017 ngesikhathi ebhalela ugatsha lwezokuthekela eZimbabwe ukuthi lungavumeli umgidi owaziwayo la eSouth Africa uzodwa wabantu ukuthi ayephatheka emkhosini weHarare International Carnival. Lakanye uhulumende wacina emalele uzodwa ukuzogida kulo mkhosi. EZimbabwe imuli kamuyi ibuthene eManyame Park, kanti-ke lapha eGoli ibuthene eBedford View lapho abehlala khona labafowabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 athengwe nguhulumende kwele China kanye laphiwe iZimbabwe nguhulumende walelo lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. olivalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.